Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuga njani ezilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-17 Nhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 ololaka oqhamuke kwele-South Africa yiwo osuhlasele isilinganiso sabantu abangamachumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% eZimbabwe.
Akusimangalisi lakancane esikhala ngakho yikuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kuseselesikhathi.
Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababulawa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla. Izolo khona bane nje kuphela babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ukhambelana ngemithetho ukuthi khona umthetho uphela sebefakile. Kwenzele ukuthi khona sekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini.
Intengo yempahla yezitolo isikhuphuka ngesiqubu njalo ngemva kokuma ndawonye ngenyanga ezedluleyo.
Lokhu sekusethusile kakhulu thina abantu bezimbabwe njalo angikwazi ukuthi kumbe ikwehluleka kumbe ukwenzani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele-South Africa kunyanga isanda kwedlula yiwo osuhlasele isilinganiso sabantu abangamachumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% eZimbabwe. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa izolo. Umkhakha lo usabalala ngolaka kwedlula oqale ukufika elizweni. Umtswangwa uthi lokhu yikho okwenze umongameli Emmerson Mnangagwa wangavuli imingcele yelizwe egoqela owe-Beit Bridge lanxa ele-South Africa selivule kucele lawo. Ukuhlaziya lolu daba ngutungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Into ebigatshangelwa kakhulu zengcwethi laye uZulu jikelele ukuthi ukugula lokho isifo lesi sese-South Africa i-variant kumbe ngathi uhlobo lwe-COVID-19 olumemetheka kakhulu olwese-South Africa ukuthi ngabe seluchaphele ngapha ngakwele-Zimbabwe. Ngakho ke ukuthi uhulumende athi sekunjalo akusimangalisi lakancane esikhala ngakho yikuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kuseselesikhathi. Abantu bebebuza njalo nje ukuthi kanti welapha luphi uhlobo lwakhona, yiluphi esizivikela kilo singatshelwanga ukuthi yiluphi. Ngakho ke lokho kakusimangalisi akukhulumileyo.
Indlela elula yokuthi abantu bazivikele yikubapha ulwazi hayi ukuthi ulufihle.
Njengoba igciwane la kwele South Africa leli seligcwele eZimbabwe, singathi uMongameli Mnangagwa wenze kuhle yini ngokungavuli imingcele yelizwe ikakhulu we-Beit Bridge?
Ukuvalwa kweborder akutsho ukuthi igciwane ngeke lingene lifinyelele kwelaseZimbabwe ngokuba vele lingenile ivaliwe iborder lagcwala yonke indawo. Ngakho kokuyivala ikuchitha isikhathi, kumele ivulwe leborder, kumele ikakhulu yona iBybridge ngokuba kulapho okulokudla khona, kulapho kuvela khona ukudla kwabantu kakhulu abamabhizinisi abancane. Kumele ezomnotho ziqine, abantu bangavaleleka eZimbabwe bengela kudla bazaphila njani? Kuzadilika yonke into, abantu vele bayachapha laleli gciwane emanzini, kuyavuza vele ibhoda yethu. Ngakho ukuvala sikho kuhlakanipha, kudingeka ukuthi abantu bafundiswe, bacetshiswe, baziphathe ngendlela efaneleyo ukuze bavikeleke. Ibhoda yona ngokwayo ukuyivala ungaze uyivalele kwaphakade akulalutho engaluvimbela. Kuyavuza kwezinye indawo, lingenele vele igciwane njengoba sibonile lingena ligcwala yonke indawo lanxa ibhodi bevaliwe.
Uhulumende uthi uzaqala ukuhlaba abantu ngolwesine kuleviki, kuyini ongakukhuthaza?
Singakukhuthaza ukuthi abantu kabamukele ukuhlatshwa bonke jikelele abantu asamukeleni ukuhlatshwa umjovo lo ingathi ijekiseni le iyabifana lalezi ezinye esike sazithola nje kuba sesingaka nje sidlule ekuhlatshweni obcg abendingindi okwalokhu lalokuyano polio konke lokho kuyindlela yokuvikela kanti ke uhulumende into eqhakathekile ukuthi angabandlulula abantu alandele umthetho nje obunjalo angaqala ukuthi ahlabe abantu bezo PF achiya abantu abanye ngaphandle ahlabe wonke umuntu ngendlela edingakalayo aqale ngalabo athe uzaqala ngabo kulandele njengalokhu iscience sisho hayi ukuthi acine elandele kwepolitiki sebehlabana emahofisini bebodwa singaboni sebehlabana emahofisini ezani singaboni kakwenziwe konke kusegcekeni isizwe siphile
umnumzana evidlela ncube ngwenhlanganiso yeCitizens COVID-19 monitor ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo Lokhu sikudaba legciwane le-coronavirus ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi igciwane le-coronavirus lihlasele abantu abafika phose ikhulu 93 izolo labulala abane kuphela lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamuka nyakenye lafika kunkulungwane ezedlula ezintathu 3.5 thousand labulala 1.4 thousand kusenjalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende uzakwamukela amajekiseni awukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngemva kwamaviki amabili sikhathi sonke ukwenzela ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abafika izigidi ezilichumi luqhubeke ngemfanelo uthe abezempilakahle okuyibo abahlatshwa kuqala abasoze bebanjwe ngamandla ukwenza lokhu ngakho bazazikhethela ukuthi bayafuna na umuthi lo kumbe hatshi ungezelele wathi imithi evela kwele China ikunkampani ye Natfarm eHarare lapho ezagcinwa endaweni eqandelelayo elesikhudumezi esiyi 2.8 degrees Celsius ingakasetshenziswa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba lembuzo ebuzwe ngamalunga edalele parliament izolo sixoxe lomnumzana Peter Moyo omela iSouthern kuleli dale
sikhona nje namhlanje ku-parliament lapha u-vice president umnumzana Chiwenga o-minister we-health ubekhuluma ngenyathelo eselithethwe nguhulumende ekuthini khona abantu bayelatshwa so ukhulume lokhu ngemva kokuba umnumzana Bethi ebuzile uhambelana ngemithetho ukuthi khona ngomthetho ubhekwe sebefakile ukwenzela ukuthi khona sisekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini njalo ibhajethi yangkhona ibisilungisiwe yini njengoba kuthiwa khona eyinye imithi yangkhona ithengiwe so ubuyile umnumzana Chiwenga lapha echasisa inyathelo asebelikhethe ngokuthi bazaye lapha abantu njani owawuqala ubekhuluma ngendaba yokuthi khona sokukhona umthetho oku-medical controls act mayelana ngaleyi imithi esiyisebenzisa so abantu besichina sebejwelekhile nje banika abantu bemahhala imithi efika kuma-200,000 vaccine so bazawelabe ukhulume wathi kona sizathenga futhi eyinye imithi i-UK laizabe zipha nabo-russia ngale bazasipha njalo abantu bazayelatshwa in phases 1, phase 2, phase 3 kusiya njalo qabisa abantu abaku-almost 300,000 bebuntu kona bazanika ama-local authorities ukuthi banika abantu ezibhedlela khonapho nakufoswa uwawonke kodwa ama-frontline workers bonke kuyafuze bawunathe lo muthi yikho akukhulumayo la
njengamalunga edale lephalamende likwamukele njani lokho kube le mbuzo yini emninginingi njengoba abanye benganabasuthiseki ngokuthi uhlelo lolu luqhutshwa ngemfanelo
imbuzo ikhona eminingi yeminyazi imiphendula lapha engikuzwa njengabantu abathetsheneyo njengoba sesikuvithwane enye imbuzo akaphenduli nathi ebesibuza abantu abaningi bapha intwaba esabayo ngentwaba zingasisiyo lezo bathi hale imithi leyi akunathi uhulumende lamapresident kaqale sibona ukuthi uyanatha ngoba lizasibulala ale imithi so abantu bayabe lokho besaba so ama-ofisi lawo bayabuza ukuthi khona njengoba imithi leyi selike nayihlola yini ukuthi khona kona imithi le ilungile ayina after effect yina zalimaza abantu yikho yenyimibizo emunye imbuzo esiyibuzayo lokuthi wabe ukuthi kona uhulumende usethiwe le imithi uyabenika abantu abanjani yiyo emunye imbuzo ebuyileyo la kodwa hhayi ubesedlula nje kuhle laye ebonisa abantu ukuthi kona kumi kanje kanje.
Lo ngumnumzana Peter Moyo omela iSalvatore edalela eParliamente ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ecingweni eseHarare. Ezitolo isiqalisile ukuqansa njalo ngemva kokuma ndawonye okwenyanga ezithile. Uhulumende uthi intengo ibingasakhweli ngoba wasungula umkambo wemali owabangela ukuthi imali yaphetheya ingathengiswa emkambo wensitha. Lokhu kwasekubangela ukungaqansi kwentengo. Kodwa kusukela kumaviki amabili adluleyo intengo ezitolo ikhanya isikhwela mahlayana. Kesizwe imbono yesakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala esizinda.
Lokhu sekusethusile kakhulu thina abantu bezimbabwe njalo angikwazi ukuthi kumbe ikwehluleka kumbe ukwenzani ngoba indlela ekhwela ngayo ama prices yesethusa ungakhangelisisa imiholo yethu thina ayisahambelani lentengelo yama-commodities yena la akhona ama-basics ama-cooking oil ozinkwa la asisabakwanisi ngoba sekukhwelile kakhulu kodwa i-government izithulele.
Lokhu kugcizelelwe ngusomabhizimisi wakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu othi intengo
Mnumzana ungasela ukuthi intengo ezitolo ihamba njani sizwa kuthiwa isikhuphuka.
Ekhanya ikhuphuka ngeyokudla.
Intengo yempahla ezitolo ikhuphukile ikakhulu ke igrocery okudliwayo. Kukhanya ke ikhwezwe ukuthi ke idola leZimbabwe lingabe liwile liqathaniswa ke ledola leMelika ngoba isitolo esikhulu ke siwholesale koBulawayo engene ekusekuseni. Bathe bona ke idola leMelika ngalinye lilingana ke le 116 Zimbabwe dollar. Lanxa nje Reserve Bank lokhu isithi dollar linye leMelika lilingana le 83 Zimbabwe dollar. Okuthi ukuthi ke ukwehla ke kwamandla kwedola lakuleli yikho sokubangele ukuthi ke intengo yempahla ke ikhwele ngoba ke hayi okudliwayo cooking oil othukela lokunye okuthile intengo yakho iqansile kakhulu.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi osomabhizimusi yibo abayizihwaba befuna ukubamba ukulendima osekubangele ukuqansa kwentengo ezitolo.
Ngeviki edluleyo saxoxa ngokuthi imali yangaphandle isichiphile emsikeni ngakho kumele lezinto zichiphe ezitolo kodwa ngoku kuphezwa kwamafutha emota ukuhlukuluzwa okwenziwa laba abaletha impahla lokudla eborder eBaybridge akungethusi ukuthi izinto sezikhwela kanti vele siyazi osobusiness bethu abeZimbabwe laba vele ngokwabo bavele bayizihwaba so akumangalisi ukuthi amafutha ekhwela nje labo bahle bazuze ithuba lokukhweza izinto lokudla ezitolo.
UPhiri uthi kukhanya abaphethe intambo zombuso sebehlulekile ukubusa okuqotho
ozisa laba abakhwela almost every week amanzi izindlu zikwelile endi kuyesethusa sibili lokhu ach nxa ukuthi sebehlulekile hayi kabavume nje ukuthi hayi thina sesihlulekile kodwa lani liyakwazi ukuthi khona uhulumende lo uhulumende wekani lo ofuna ukuthi khawulise abantu sokubuyela back to kunokwana wakukhona kunokwana wakudala ukuthi khona umuntu usemele etalenti hasisithwele mzima sibi.
Ilunga lekomiti yebhanga lesizwe elireserve bank umnumzana Eddie Cross uthi kukhanya ukukhwela kwentengo ezitolo kubangelwa yibuhwaba njalo kuyakhathaza ngoba kungahambelani lenhlelo zikahulumende.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Oba manje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulabo tshekisha abathathu abafileyo ngemva kokuba umgodi kade besemba khona igolide ugcwale amanzi bagalula ePingo Mine eMondorongezi. Leli phephandaba lithi labembi laba abazakali ukuthi bangaki ngoba kucatshangelwa ukuthi bengaba bekhona abanye abane abagalulileyo. Iphephandaba leChronicle lithi umhlabeleli uSoul Musaka obedume ngelokuthi Soldier Love kasekho. USoldier Love obeneminyaka engamachumi amathathu lanye 31 ubhubhele esibhedlela sembuya Dorcas eHarare. Okuningi ngokubhubha kwakhe bekungakaziswa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bantu bakwaStudio 7 nengikhuluma ngokhuphe ngibiye Homestead. Yeah, hayi sayibona nje indaba esibiswe ngumnankagu ye-lockdown haphe futhi. Hayi khona kukulungile but akulunganga ngoba kakwanisi ukunika abantu ukudla. Kanika abantu ukudla ukuze abavalele abantu laba baze bathole ukudla. Sesizwile sibili indaba yamanje ekuseni sikhona. Kodwa abantu bayaphikisana, lokhu esiphikisana nje lathi sisemazweni ukuthi ngubani ozaqala ukuhlatshwa inje ekuseni. Lami ngithi ngubani ozaqala ukuhlatshwa inje ekuseni. Lalona la uthi sizabona ukuthi ngubani ozaqala ukuhlatshwa inje ekuseni. Ya, yikho sikubonayo futhi. Nangulo mbuzo lokho engizawubuza angutholi impendulo abamphendula ukuthi ungathesta uthola le corona yahlatshwa oru kumbeni uyahlatshwa uvikela ukuthi corona ingakungeni. Yikho lapha zange ngaphendula ukuthi odokotela zange bamphendule kuso. So lokho ngikhona apho ukuthi ngilo mbuzo wami nalo ukuthi ngiphendule angazi kumbe bazamphendula nini odokotela.
Yebo yebo TG7 linjani madoda. Hayi mina mfuna ukukhuluma labantu bakamthwakazi ukuthi kati bantu besintwini ukuthi lizikhokhele lehlulwa kwini lifuna ukukhokhelwa ngabantu lingalabo uhlobo lawo. Zenzeleni into yenu bantu bakithi lani libe ngabantu. Kanti manje liyifunelani devolution? Nxa kuyukuthi lifuna ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga lina ligcine lisithi sifuna i-devolution of power. Liyayenzani lina lifuna ukuthi libuswe ngabanye abantu? Ngabe kuthiwa lifuna ukuzibusa besizayizwisisa intweni yokuthi lifuna i-devolution of power besiya kudaya abantu bakamthokazi sekesukumile bama. Njengoba liyabe lokhu lifuna kutshona ukuthi chamisa alikwazi ukuthi kutshona. Kodwa ke isintu liyasazi liyawazi lamabizo esintwini. Landelani kumbi ibhethu likaZulu kumbi izaphu loba enye nje iphathi elingayenza abantu besintwini. Khanyelani oncube oncube bayele lokhuzele MDCN yakhe wagcine seginwe futhi nguchamisa. Lifuna ukwenzani kati bantu besintwini? Lithandelani kati ukukhokhelwa lana ke likhokhele ke libe ngamadoda. Lifuna ukube likhokhele lokatestita sifuna ukubuswa ngumfazi asifuna ukubuswa ngumfazi. Ukhuphe kafuna ukukhokhelwa ngumuntu ongelabuhlobo la uright okwedlula lini ziwula. Lifuna ukukhokhelwa ngamanye amadoda. Indaba lingazikhokheli lani ke libe ngamadoda njengamanye amadoda eMpumalanga. Lifuna ukuhlala likhokhelwa nje umuntu okhulumayo lenguncubo seHarare ePOF. Mfuna ukuthi lani ke livuke libe ngamadoda mani vusani sukumisani msila. Uyazi nje ngahlala umsila iphansi so ilunywa ngezinye izinja ngokuthi yabili igwala. Ake liphakamise umsila lani libe ngabantu. Hawu bantu besintini liyayangisa mani ngento yokukhokhelwa.
Ngibingelele kuStudio 7 basakazi bami abahle. Ngiyathemba ukuthi inkosi sanigcinile nonke ezaratshisa uDungamile Nkomo lonke obathabile masuku. Hhayi ngalibala mpela ngaze liyophumila. Umbuzo wami nginawo basakazi bamabahle ukuthi kanti eZimbabwe kungani diaspora vote ingabi khona, ngubani onqabayo ukuthi diaspora vote bekhona? Umbuzo wami nje okwanamhlanje ngibhekise lapho basakazi bami. Mhlawumbe phendule nalo ugawule lo lobaba lo abathi ngugawule lo ozenza ngcono, ngithi uzenza ngcono lo baba lo. So indlela esihlupheka ngakhona phile kwamanye amazwe sibizwa ngamagama, hayi kunzima, kunzima kubuhlungu. Siyababona South Africa bala ama-diaspora vote, izizalwane zala e-South Africa mangabe mhlawumbe kuvoto ziyarejista kulawo mazwe ezikuwo zivote ama-vote account khona ngale belethe ama-results. Kanti kungani eZimbabwe? Ngubani oyalayo ukuthi i-diaspora vote ibekhona? Ngoba siyidinga thina singabantwana baseZimbabwe. Ngiyabonga basakazana, ngiyabonga kakhulu, inkosi kunenzele kanje.
Amachono basakazi be-Studio 7 la wonke uZulu olalela umsakazo weStudio 7 lapha likhuluma lo Reason Wadenga uH yena odabuka esigabeni saseGungwe eGwanda. Ngithanda ukubana ke ngihalaliselwe lesi Studio 7 siyenza uyazi inhliziyo yami izidlala lephapha mpela, ngokuba lapha kukhulunywa umusa, lapha kukhulunywa into ezimnandi ngoba wonke amabandla ezombangazwe alethuba lokuthi akhulume lokhu abakufunayo phakathi nakomsakazo. Kwenza ukuthi abantwana beZimbabwe babambane. Nxa ufuna ukuzwa inews sibili lalela kuStudio 7 uzizwa sibili isiqiniseko sezindaba. Ngiyacabanga ukuthi mina sekulabadoda vele ngisengiwazi ukuthi lawa ngaye badlaleli, lawa ngaye badlaleli, njalo nxa bekhona bayamela and ukukhetha intshantshu kuma political parties wonke nje. Akupho kubuya nje amadoda anyanyana, hayi kubuya amadoda sibili bezomela sibili bedefend amaparties abo. Uyazi uhlekelele ukuthi ya lapha kuqhatshiwe la. So ngithi mina hayi aluba singaiya phambili futhi sike sidinge abantu labo kuthiwa ngama-MPs, sibadinge sibili libaguduze lapha abakhona bazokhuluma. Batsho ukuthi bona ezigabeni zabo kuma-constituents abo kuyini abakwenzayo. Batsho sibili betshele umphakathi wonke labantu bakwanisa ukuthi babatshele ukuthi a-a wena muntu wena uthi uyasimela kodwa lokhu lalokhu lalokhu lokho esakutshelayo kulanto ehamba. Ngithemba leyo lingayenza intuthuko izaba khona. Siyabonga kakhulu sihlobo esithandekayo, anganike lingahlala linjalo lithuthukiseke ilizwe lethu ngokusakaza. Anganike lo msakazo we-ZBC ungafunda okukhulu i-method ye-journalism etshaywa lapho lezi ikuzinga eliphezulu kakhulu. Siyabonga.
La ube kungamazwi enu Lina. Balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, idale le-House likhangelelwe ukuhlaziya udaba lwemali yokuphathisa isizwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Limali ethiwa yi-stimulus ingamadola afika phose amatrillioni amabili, $1.9 trillion. Imali le igoqela ezaphiwa imuli ngayinye amadola angu-1,000 eyodwa lamakhulu amane, $1,400. Kodwa abebandla lama-Republicans bathi bafuna imali le ephiwa izimuli yehliswe kancane. Lokhu kwenzakala owayengumongameli umnumzana Donald Trump elokhu ethiwa ulamandla ebandleni lama-Republicans lanxa wathoniswa ngumthetho we-impeachment. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Thwala Jackson.
Ukungaphasha kamnumzana uTrump ngibona ngathi kuyimpumela engibona ngathi singathi ngesilungu phecelezi i-fair, ngoba angiboni kuliqiniso ukuthi umnumzana uTrump nguyena owabiza labantu abuya bezokwenza ubudlangudlangu. Abantu bazenzela nje, ngakho ngeke sethese umuntu oyedwa ngezenzo zabantu abaningi kanjeyana ngoba bemlandele, kakutsho ukuthi izenzo zabo sokufanele kugconwe yena.
Abanye bathi inyathelo elithethwe lidale le-Senate leli lizapha isifundo
kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump. Ubona ngani kusebenzile indloko?
Ubona kwami ngibona ukuthi mina akusebenzanga ngisho ngoba abantu laba abezikhundleni eziphezulu noma benamacala kusobala ukuthi umuntu kenzanga kahle. Isikhathi esiningi kuba lezi zathabeza nazo ezigcina zenze abantu laba nje bagcine bengajeziswanga ngezenzo zabo. Ngakho ngibona ngathi yebo bazabe bethusela khona kubonakala ngathi kukhona into abayenzayo, kodwa ngibona ngathi laba bantu abayiziphatha manje esikhathini esiningi bahlala bephunyukile.
Lo ngumnumzana Jerry Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio.
Man Levi ingoma ethi Jesus Selassie I esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba.
Uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 ololaka yiwo osubulele abantu abaningi eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababulawa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla. Izolo khona bane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula namhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.